sekuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kumbimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana.
Bazavumelana kodwa kuyodilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuthi iZimbabwe incedakale kumele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakulu okuhambisana nokwamalungelo abantu.
Elemelika lithi ukuthabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi, hathi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu-PF.
Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane iFADAC, ngamakhelwane i-AU, and siyachaba ngoba kathesi nxa ukhangela iFADAC ne-AU ifuna ukuthincedisa ithi iasalisizikaha.
Kwezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uVictor Ndlovu uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe lizasayinelana lele South Africa izivumelwano kusasa kwezokuthengisela kwezokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuqinisa ubuhlobo phakathi kwamazwe omabili. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umnumzana Moyo obekhuluma emhlanganweni wesithathu oweZimbabwe South Africa Binational Commission namuhla eHarare, lapho aqhubeke wathi eleZimbabwe liqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa amafekithali ngoba yiwo ayinsika kwezenotho. Omunye kamnumzana Moyo wakwele South Africa unkosazana Lindiwe Sisulu utshele lomhlangano ukuthi okwenzakala eZimbabwe kuthinta ele South Africa, ngakho kufanele amazwe lasebenzelane ndawonye. Ele South Africa libikwa linikeze ele Zimbabwe izipho zemtshina yamakhompyutha lokunye. Umhlangano omqoka ubikwa ukusasa lapho umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa lomongameli Emmerson Mnangagwa abazawuvula ngokusemthethweni. Ukuhlaziya ukuqakatheka kwalomhlangano sixoxe lomnumzana Nsonunguli Walter Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Esikwaziyo ukuthi ilizwe leSouth Africa yonke into abayenzayo bafanele ukuthi bakhangelwe yi-parliament yabo ukuthi bakwenza kuselungeleni lokuthi abantu baseSouth Africa bazathola nzuzo bani. Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule-Binational Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo e-parliament zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu bangavumelana into ezathi ifika eParliamenti South Africa bayichithe. So into ezenzakala lapho bazavumelana kodwa kusoze kunyodilizwe laseZimbabwe ngoba iParliamenti South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kumele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi ku isakulu okuhambisana nokwamalungelo abantu edenzezindalo. So sibona engathi yebo bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze kuyiqinisa.
Singathi eZimbabwe alisoze lizuze imali kumbe okunye kwele South Africa.
Abasoze bathole imali kodwa siyazi ukuthi bazokusasa bavuka nje beklabalala besithi bathole imali engaka ethile. Kuyabe kuyizithembiso nje. Imali ukuze iphume kule nto eziningi ezifanele zikhangelwe zibhekisiswe kahle ngawo lezo zinto zezikhangelwe kuzatholakala lize leZimbabwe alikakulungeli ukuthi kona imali ingafakwa endaweni eyabe iligodi nje ukuthi imali ingayingena iyathathwa yi-corruption, imali iyathathwa ibugebengu, imali iyathathwa ikutshontsha. So abantu baseSouth Africa abakakulungeli ukuthi bona bangathatha imali yabo bayichitha kwelaseZimbabwe.
Bamele wonke uSouth Africa, bamele bonke abantu baseSouth Africa, yonke into abayenzayo. Kufanele ukuthi ibe segcekeni ukuthi abadlalisa imali yezizalwane zaseSouth Africa.
Umnumzana Walter Nsonongoli Mbongolwane ingcweti ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje uZulu seveze ukuthandabuza ngohlelo lukahulumende lokwenza imihlangano etshiyeneyo lamanye amazwe ekhankasela uncedo lwemali lokusungulwa kwamankampana kwamanye amazwe eZimbabwe esithi akukabi lempumela ecacayo kule mihlangano. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Bi-National Commission lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelwe ukuthi zizaqinisa udlelwano babosomabhizinisi. Ngenyanga edluleyo bekule mihlangano efanayo inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumzana John Masuku oyingcweti kwezombusazwe ekhuluma leStudio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisaneni indlela zokuncedisana njengabomakhelwane kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekuba lemihlangano lezivumelwano ezijiyeneyo ezinye zakhona ngasikwazi ukuthi zaphelela ngaphi. Ngakho-ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza eBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazo umnumzana Charles Nyoni uthe kulusizi ukuthi uhulumende uqhubeka egqoqoda iminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engaselamacebo okuthi avuselele njani inotho yelizwe.
Singakhanyelisisa kahle wake waba lesikhathi laphahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali sizosizana sizoncedana kodwa lakathi sakula nto yaphumayo uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Kathesi sebesukile sebekhangelana nalangapha laseSouth Africa siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe onke lawa kangekakwanisa ukunceda iproblem eZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe uncedo uhulumende alukhangeleleyo ngoba sekukade qhuba eminye imihlangano efanayo ungelampumela wekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe azisoze zaqedwa yimali lekwamanye amazwe kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli owephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizimusi baphandle bengafungula amabhizimusi amasha kuleli.
Lalokho kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende even wona ama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwa bakeni uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge uthole imali yona imali ingasoze yabuya.
Omunye wabatsha abakhulume leStudio 7 uThulani Jamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba mnyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kuzivumelwano zale mihlangano kodwa kula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzani ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu yelokhu esehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe akula kuthuthukela izweni
eSouth Africa yilo elithengisela eZimbabwe impahla enenge etshiyeneyo kulamazwe wonke angumakhelwane. Ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathukuthukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela masekitali alungisa impahla ezipheleleyo. Imele isitudio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Elimelika lithi ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanuPF. Embikweni siwethule enkundleni yeTwitter namuhla, isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithe uhulumende weZanuPF seleminyaka emide ebusa ngemithetho emibi kakhulu eyiyo athi ibangele ubunzima obukhona kwezenotho okwamanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bahlezi begcona izijeziso zeMelika besithi yizo ezibangela ukuhlupheka kukaZulu lokudilika komnotho. Kodwa iMelika iyakulandula lokhu isithi izijeziso lezi ziphatha amalunga ezanuPF ambalwa kuphela. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube uthi uvumelana lokukhulunywa iMelika.
Liqinise limsulwa nonalelo ngokuba uzakhumbula ukuthi lawo ma-sanction athe efika afike vele kurigwa ama-election, afice eZimbabwe kutshaywa abantu, afice imigwaqo ingekho, izikolo zingekho, afice sekwaba legugura wundi kwabulawa abantu, kwatshontshwa abantu, afice vele kungavunyelwa ukuphikisa ngenkululeko nxa ungeqembu eliphikisayo, afice kulabantu abanyamalalayo, afice kutshontshwa imali elizweni eyizigidigidi, afice vele imise benzi ngekho elizweni amafactory sevaliwe, asiqe konke kudilikile, idola leZimbabwe selehlile isiqinise ukuqina kwalo, asiqe izinto eziningi vele zingekho. Ngakho ke umuntu othi yena kungabe konke kubangwa ama-sanctions kunye le-corruption lokurigwa kwama-election, asiwo ma-sanctions achaya umthetho wePhosa, asiwo ma-sanctions achaya umthetho we-APA, asiwo ma-sanctions achaya imithetho yonke le ebulala ilizwe, asiwo ma-sanctions athi imithetho kayingafaniswa lesisekelo sombuso esitsha.
Kodwa bona abakahulumende weZimbabwe nxa behlezi bebodwa bayakunanzelela yini ukuthi okunye okubi okwenzakalayo elizweni kubangelwa yibo hathi izijeziso lezi njengokutsho kwakho?
Bayakubona msakazi kahle kakhulu, kodwa batshela abantu amanga ngokuba bayakwazi ukuthi abantu nxa betshelwa amanga kuzabenza bahlale embusweni. Batshela abantu into engashilo qiniso nje kuphela, kodwa bona bayakwazi ukuthi bona ngokwabo bayimbangela, imithetho abayitshayayo iyimbangela, isiko lokubusa liyimbangela yokudilizwa kwelizwe. Ungakhangela nje ilizwe ubhode indawana zonke lezi, uzathola ukuthi vele kulobunzima obukhulu obungelani nama-sanction, obubangwa yikubuswa kabi, obubangwa yi-corruption, obubangwa nje imithetho engaqondanga. Bayakubona khona lokho, kodwa kabakufuni ukuthi bakukhulume ngokuba iqiniso liyakhulula abantu livalele bona ababusayo.
Konke okukhulunywa yiMelika khonoko Ncube, ubona bekulalela yini abakahulumende bethatha la manyathelo phezu kwakho?
Abasoze bakulalelela kancane, kodwa bazaguqula lokhu lalo kuthiyana bezama ukuthi phela izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa ke ngokuba bayazuza ekuhlaleni ezihlalweni zona lezi, sokwadaleka umbuso ophila nge-corruption, ophila ngenkohlakalo, ophila ngokungabi namthetho, ophila ngokungahloniphi amalungelo abantu. Leyo nto ngeke iguqulwe yiMelika, izaguqulwa ngabantu beZimbabwe, kodwa iMelika ingayincedisa. Laba ababusayo bakhulele phakathi kwakho lokho, asonto abangavuka sebeyiguqulile namhlanje.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lelunga leZanuPF umnumzana Belief Gawule, yena othi kavumelani lamazwi kahulumende weMelika.
Ama-Americans la ayalasheka
ngokuthi ngangikhangela mina ngathi abantu abathile esibakhangeleyo ngabafowethu lapho abakhona e-Africa abangumakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani kuyilabo ngasincedisa ngakho yibo baqhakathekile kakhulu kibo kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokho babebuya lapha e-Africa bezothatha umnotho wethu yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade islavery elizweni labo ngabantu abangake besijaje bona bethi sinje kathesi abantu abaqondileyo ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC ngamakhelwane i-AU and siyachaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC ne-AU ifuna ukusincedisa ithi i-assumptions zikahambi kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi ama-assumptions zikahambi nxa ukuthi ngamaphosa namhla ubuyile eZimbabwe kamaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa nguye umuntu esemdingayo ungakhangela ukuthi uramaphosa ngumuntu ohlanzeke njani entungamele uhlanzekile kakhulu umuntu ofuna ukusincedisa uthi ama-assumptions zikahambi ngobani abathi ama-assumptions kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye funa kwenzanga kuhle kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country usibe lokhetho olukhululekileyo ezimbabwe lapho abantu abade bezenzela khona akula muntu odethaya omunye akula muntu odedisa omunye abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa
kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi eliyilandelayo baba ugawule njengohulumende wezanu p f nxa sikhangela imithetho efana labo ayipa labo phosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende wezanu p f lokho
angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngoba uMnangagwa uMnangagwa uvulile amasango wavula lendlela zokukhulumisana abanye abantu baze babhelela ngenxa yakhona ukuthi baze besinasesenza izinto zabo ezingayisizo kodwa uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hhayi asikhulumisaneni silungiseni sindawonye ilizwe ngelethu sonke Zimbabwe is open for business buyanini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lwezulu uthuthuke sesingasebenziso singeke siphile in isolation singeke siziphile singusimayedwa ukuzamile khona kumnangabo wazama nokuthi singenise isigaba esisimiso singene kukhona wethu lakoba uyini kanti umnangabo ophambanisileyo sibili nxa kukhona abaphambanisile khona amakhiwala sebaxolise kanti kuyini silebawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle ngemva kokuthi eyingedona amakhiwa ngemva kokuthi ebumbe lecabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanjengabomthuli ebalulethe phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangazaziyo lesilogani sezanu p f ukuthi sithiwa kanjani
umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu p f sixoxela ekobulawayo kulamhlanje sixoxa ngemihlangano enziwa isifundamandla zeZimbabwe leze eSouth Africa sikhuluma nje ngenjongo yokuvuselela umnotho weZimbabwe nokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012046503 18 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane incwadi ezicobo ngula eyindaba zengozi sezithole imitshina ebithapha obekusenzakala phakathi kwendizamtshina ye-Ethiopian Airways. Ewe izolo yabulala abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa ama-flight recorders ngesiNgisi. Iziphathamandla zesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House sesethule uluhlu lwendleko zikarhulumente olomnyaka onalo olwemali engena ku-$4.3 trillion ebalisa lamadola angamabhiliyoni ayi-92 awokwakha umduli womngcele lele-Mexico. Incwadi kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ulakho ukubangela ukubandlululwa kanye lokuzehlisa kakhulu kwabantu abawugulayo. kubika uBathabile Masuku.
Abelapha umkhuhlane wengqondo bathi umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani. Nxa sethe wafika esikhathini sobunzima, lapha sedidekile loba edabukile, ingqondo zaba lokuningi ezikucabangayo. Bathi njalo lapho umuntu sethe wehluleka ukuthi amelane lesimo ayiso, uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nokubonga Dliwayo ongumongikazi uchaza okungahlukuluza ingqondo zomuntu aze acina esiba lomkhuhlane wengqondo.
Ngizacela ukuchasisa ukuthi nxa sithi umuntu ingqondo zakhe ziphelele sitshoni. Siyabe sikhuluma ngomuntu owenza izinto ezikhangelelekileyo kusiya ngezinga lakhe lokuthi usengumuntu onganani. Ziyabe zikhangelelwe ngumphakathi lapha ahlala khona, khangelelwe njalo ngumhlaba nje wonke jikelele ngokuya ngokuthi nxa umuntu ephilile uwenza njani. Umuntu ophilileyo ngokukhula kwakhe uyayenza imisebenzi ehambelana lokukhula kwakhe. Umuntu omdala laye enze esikuthi i-responsibility ngesikhiwa, akwenze konke kuqonde. Lokho kuyabe kufana lokuthi ingqondo zakhe ziphelele ngalokho abe ngempumelelo yalokho yabe kwenzile. Kodwa nxa sesiqathanisa lokugula ingqondo, umuntu ogula ingqondo angazabe usemdala kanganani, izinto azenzayo azisizwe izinto ezikhangelelweyo ngumphakathi lalabo ahlezi lapho. Uwenza izinto ezinjengodlakela, ukweba, lokunye nje okungakhangelelwanga ngokwezinga lokukhula kwakhe.
Unkosikazi Sifikile Mlilo ongudokotela wengqondo e-Contact Family, inhlanganiso esekela labo abelemicabango ehlukuluziweyo okuthiwa yi-counseling ngesilungu, upha izibonelo umuntu angazitshengisela nxa sethe wacabanga ukuzibulala.
Abantu abaningi nxa esecabanga ukuthi azibulale ngenxa yenhlupho anazo, uyayebe ngumuntu ozikhethayo, ozehlukanisa kwabanye abantu. Kwesisikhathi ubonakala ngokuhlala ekhala ekhanya ehlulukelwe. Kwesisikhathi uyakhetha ukuthi abe ngumuntu ongadli kahle, ongalali kahle, kumbe oyabe lokhe nje engathabanga, kumbe tshintshatshintsha. Kwesisikhathi limbone thabile, kwesisikhathi limbone ngani udanile.
Unkosikazi Sifikile Mlilo wengeze elandisa ngokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abangaphathekanga engqondweni.
Lo ongabe cabanga ukuzibulala ngalesi sikhathi, kakhangele impilo yakhe ngendlela elobuhle. Kasithini ucabanga ukuthi uthi ngizibulale ngoba hayi umsebenzi angiwutholi lapha eZimbabwe, sendubekile, ngifundile, ngibone ngani lakho konke kodwa umsebenzi angiwutholi, imuli ikhangele mina. Kuyadingakala ukuthi ucabange ngendlela e-positive ukuthi sokusiba nje engxenye lapha ngingazuza umsebenzi laphana, kumbe kangibuyele esikolo ngiyezama ukuthi ngigcizelele lokho engilakho. Kungcono ucabanga lolo hlobo kunokuthi kulokhu ucabanga ukuthi uyadubeka.
Unkosazana Zandile Sithole ongomunye owake waba le micabango yokuzibulala upha ubufakazi bakhe.
Lami ngangena ku-depression, ngangena emcabangeni ukuthi ngizibulale, but ngazibona ukuthi angifuni ukufa, ngifuna ukuphila. Ngaye ngifuna kuphela ukuthi ama-problems ami kuphela othephele, and khathesi bese ngithabile ukuthi ngiyaphila. Ku-depression ku-imbi ukufila ngani u-depressed, but nxa usuzibona ukuthi sungene emcabangeni ukuthi uzibulale, ningawuyenza because ukuphila kungcono and ama-solutions akhona.
Ingcwethi zempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo, ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho ezidida ingqondo. Kule nhlanganiso ezinjengeSamaritans, iContact Family Counseling ezincedisana labantu kungakhathalekile iminyaka kanye lohlupho osuthe wahlangana lalo. Ngakho-ke abantu bayacetshiswa ukuthi baze phambili bakhulumisane labantu abangabancedisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uVukthemba Samadlondlovu uthi ukukhalala umsebenzi kwabadlali baleli qembu sokuphazamiseka kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentetheza indaba zemidlalo ekupheleni kwemidlalo yokuzwana amandla iqembu leHighlanders elidlalele leChicken ngensonto. UNdlovu uthe iqembu leHighlanders libhekane lenkinga yokuba imidlalo yalonyaka izaqala iningi labadlali balo ebengekho kusimo esokuthi sebengamelana nabosowabo abamanye amaqembu. Iningi labadlali beqembu leHighlanders balamaviki amabili besala ukuzilolonga bekhonana ngokuba bakathole iholo labo elinyangakazi kwandlela likanhlolanja. Njalo uNdlovu uthi isimo lesi kasiphathisi muntu.
Most of the players are not with the team.
Iningi labadlali kasilabo kwamanje. Njalo lesi simo kasiphathisi muntu ngoba labo abadlali bakhutha ithuba lokuzilolonga okokuthi loba kungalungisiswa okuhluphayo. Abadlali bazabe bengalungelanga ukudlala ngesikhathi kuqala imidlalo yalonyaka. Isifiso sami ngesokuthi baphange baphenduke ukuze siqhubeke ngamalungiselelo ngoba nxa sileka okulungiselela kusaselesikhathi siyabe silungiselela ukwehluleka.
Ngiyangeke iholo labadlali beqembu leHighlanders libhadalwa yinkampani yabomakhalekhukhwini yeNet1 kodwa lonyaka bakatholi lutho loba nje kwaba le mibiko ethi inkampani ilobelane isivumelwano esitsha leqembu leBhozo esokuba iqhubekele phambili isekela leli qembu ngemali. Ngensonto iqembu leHighlanders idlalise abadlali abasakhulayo abangakhalalanga umsebenzi kanye labanye abadlala kuqembu leBhozo 90 lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lona elibhaqabulwe ngefuku kanya liqembu leChicken Inn. Lonyaka iqembu leHighlanders belikhangelela ukuba ngelinye lamaqembu elizalwisa ukuphakamisa inkezo yeligi ngemva kokuba lithole abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uPrince Dube, uBukhosi Zibanda, uNcobisa Thamasuku, uKlopas Tapukuriga kanye noWellington Mumuya. Nyakenye umqeqeshi weqembu leBhozo uMatinda Ndlovu uthe yena ngumnyaka wokuphendukisa isiko laleli qembu kuthi lonyaka-ke eminyakeni wesibili babesebelwisa ukuphakamisa inkezo kodwa lokhu sekuzakuba nzima ngenxa yokuba amalungiselelo aleli qembu okuqala kwimidlalo yalonyaka esephazamiswe yikukhalala kwemisebenzi yokwenziwa ngabadlali. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjeni.
Sogo sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe amabili ngenjongo yokuthuthukisa umnotho. Elemelika lithi ukutshabalala komnotho eZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga eZANU PF. kwanele mthakazo livalelisayo ngontunga milinko mo matukanduna bafupati
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.